Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 31 kuzivandlela 2021 ngokhiphi dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kubhubha abantu abalitshumi nanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizawa lo mkhuhlane bhasisa ukuthi uzabotshwa amapholisa nxa ejengisa ngoba enjeni akulakudla.
Bakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuseleni Hospital koBulawayo.
Thina kasitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hayi kwakhanya kuthule.
Kodwa abakhangele ukusetshenziswa kwemali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa kahle.
Imali lisayithatha sathenga imibheda evela eSouth Africa, ama-ICU beds.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwathi bedlula amakhulu amathathu 321 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane 1193 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbido nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 33,273 sebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngunani leli abaphepha kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,261. Kuleziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezizibulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa ukuthi uhulumende useqoqe izigidi ezilikhulu zamadola eMelika 100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leSunday Mail elibika ukuthi uMnumzana George Guba Matanga, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezimali, uthi eleZimbabwe lizamanyana labanye amazwe kuzokazi le-Afrika ekuthengeni amajekiseni. Okwamanje abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi uhulumende lwisana lomkhuhlane we-COVID-19 phansi kwehlelo lo coronavirus lockdown. Abanye abathwele nzima ngabathenga bethengisa impahla emigwaqweni. UMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi uhulumende kumele ancede bonke abantu abathengisa impahla emgwaqweni.
Abantu sebekhangele ukuthi babaleke amapholisa ebuya kulokuthi bavikele umkhuhlane. So ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizawa lo mkhuhlane bhasisa ukuthi uzabotshwa amapholisa nxa ejengisa ngoba endlini akulakudla. Abantwana bayakhala, sikhuluma nje kunje ngomnakano wethu ukuthi abanye abantu engxenye kathesi ke esithi amasosha omzimba ngabe seyehlile, esithi i-immunity ngoba akulakudla, badla nzima. Okutheni xa umkhuhlane ungafiki ungahle ubahlasele baye kugoqanywa abayendisa amadada. Yikho osikhathaza kakhulu ke ekutheni ke kathesi ngabe kuthiwa uhulumende uyakhulumisa nenhlanganiso ezimelele abantu abazisebenzayo ezinjengezethu lezinye.
Lake lakhulumisana lo uhulumende yini ngodaba lolu ukuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo?
Nyakinye ngo-August kusiyafika ngo-December besikhankasa okadube sisenza inhlelo zokuthi sifundise abantu ngokuzivikela kulo mkhuhlane. Sinika abantu amamaski, sihambise amaski ngafika for 1,000 kuma-markets angu-22 kwalapha koBulawayo. Sinikile abantu phose 300 5-liter sanitizers amamakhethi aqambileyo. Sinikile abantu ama-hand washing water dispensers. Sinikile iBulawayo City Council ipenda yokuthi badwebe imkambo abantu abathengisela khona ukuze ba-observe i-physical distancing lana 1.5 meters kusiya khona ngale. Kuyimzamo yokuthi sibe neqiniso ukuthi abantu abazisebenzayo bayalandela izinqumo zenhlanganiso yezempilakahle jikelele ukuthi sehlise umkhuhlane lokuthi ungamemetheki. Siqhatshile abantu esithi ngama-market bailiffs ukuthi babhode emkambo yonke yakoBulawayo, befundisa abantu ngokuthi baziphathe njani, bagqoke ama mask ezandla, balandele physical distancing. Konke lokhu bekuyimzamo njengezinhlanganiso yokuthi sixhase uhulumende ekulwiseni lo mkhuhlane lo. Sikhuluma nje kunje, asingatholi umuntu oyedwa oyitrader obuyihama lapha wathi mina ngigula umkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF.
Abanye abantu abakunaki okuyinto lokho, basihambela nje benjalo, amamaski abagqoki, i-social distancing abayenzi, khonokwana ukukhulunywa wena asigezeni izandla. Abanye abakwenzi, uthola abantu babadlala amabhore ezitaladini, uthola abantu babutheni lapha lalapha. So kuba nzima ke ukuthi i-cave layer iflatheni. Njengoba engangakutsho maphambilini lapha sikhuluma bona bangathi mina into leyi ayihambi kayilanyawo. Abahambayo yini thina abantu? Singahlala phansi sonke sithi ake sizivaleleni ezindlini zethu iviki nje elilodwa. Kungabi nomuntu ophumayo, kuphume nje konokuthi nahayi ufuze nje uphume. Uzabona ukuthi nahayi ikhevu zizayiflathena, abalutshwane bazabe bangabe sebebanjwa, njalo futhi abafayo bebe bencipha. Then khonoko kuyanika phela i-COVID kuhulumente ukuthi hayi ikela sivule-ke. But ukuthi uvula umkhonomi, uvula abantu besifa, umkhonomi akhona uzasala lobani, abantu sebenjani sebephelile mhlembu. So yizinto okumele zikhangele zomezana. Asho impoko ukuthi sikhangele ukuthi masifuna ukuchothoza nje uhulumende, ngoba lowu ngumkhuhlane obambe umhlaba wonke. And even labo esithi bale mali even kini khona ngabo lapha elikhona eMelika siyabona babanjwa ngama-thousands and thousands, njalo kufa ama-thousands and thousands. So okutshengisa kona akulani lokuthi maybe nezimali zenu ezikwanileyo kumbe ama-systems enu awe-healthy aphelele akwanile. Noma ephelele kunjalo abantu bayathabalala, abantu umkhuhlane ulokhu ubabamba. So akusikho okokukhangela ukuthi uhulumende lowo njani lo kumbe uhulumende ezamntu ezingawuzonda kumbe kutheni lokhu lalokhu. Lokhu yikukhangela i-reality ekhona, and i-reality ekhona lapha ku-ground yuthi kona uyamimetheka lo mkhuhlane.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla le-ZANU PF sixoxe laye ekubulawayo. Bayakhonona abanye abantu abaqoqa inkulungwane ezidlula ama-20 amadola eMelika, 20,700, yokuthenga impahla yokuthi abantu abatholakala bele COVID-19 bahanjiswe ekusileni hospital kobulawayo. Abancedisa ekuqoqeni imali le bathi akuzwakali okunye okukhulunywa ngabaqondisi benhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ekhokhelwa ngumnumzana Busisa Moyo. Omunye wabakhala ngokwenzakalayo umnumzana Busane Mbuso Ntini ohlala kwele Melika.
Asitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngo-June 2020 kodwa hhayi kwakhanya kuthule. Njalo emagruphini ethu abantu bajayele ukubuzisisa nje ngesikhathi lesikhathi, kodwa i-information yakhona isikhathi ingaphumi kuhle. Ebese sikutsheliwe khathesi ukuthi ungathiwa bazozama ukuthi bevule i-wing eyodwa. So imali yethu angeke ngatsho ukuthi iyatshontshwa, hhayi, ngoba savumelana ukuthi iyathenga imbheda, imbheda yathengwa. Kodwa imali ayilaphako, njalo kwakulamadona amaningi akwaziyo ukuthi eyasebenzayo yiphi. Yikho nje engeke ngatsho ukuthi hhayi kukhona okukhona lapho. Mbonakani imali yethu ngokuvumelana kwethu yathenga imbheda, kodwa singazi ukuthi kumbe kwaba lokuhlanganisa izimali zabantu abaningi khonapho.
Kambe ukuthi omunye umuntu angakulanda namhlanje athi ufake imali, kambe ungavuma yini kulokuxokozela okunje ngemali le elayikhiphayo?
Hhayi, kusiya phambilini ukuthi mina ngokwami ngizimele ngingedwa ukuthi ngingadonetha ikakhulu emagruphini, angiwoni ngakwenza. Esengakwenza nje sinxa kule nto engabe ifunakala ekhaya, ngingazama ukusebenza la ma-organization aku-ground kumbe abantu aba-ground mina ngokwami. Hayi khona ukuthi ngihambe emagruphini, ngoba ungahamba ngegruphu awula direct contact labantu abase-ground.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini ngodabuka eZimbabwe ohlala kule Melika. Sixoxe laye ekhonapha kule Melika. Sixoxe njalo lo mnumzana Busisa Moyo.
Imali yaqoqwayo kwakuyimali efika 20,700 US dollars. imali esayithatha sathenga imbeda evela eSouth Africa ama ICU beds afika 12 sabe sithenga imbeda leyo say clear sabhadala ama duty ngoba yayisenela ukuthenga imbeda kodwa imali yama duty jite sayiqoqayo ngapha ekhaya sayiqoqa ukuthi imbeda le ingene lapha eZimbabwe sincediswa yibank iCBZ bank US ninga imali yokuthi silethe ama duties sayiletha le imbeda imbeda ise ekusileni sikhuluma khathes so yikho lapho esafaka khona imali esayithola
singathi ke imali yonke le yasebenza ukuthenga imbeda kuphela akukho kunye
yeah sasikhangele ama ICU beds not in le imbeda nje ezibhedlela ezincane kodwa la ngama ICU beds adjustable pneumonia beds esawathola eSouth Africa ngoba katholakali lapha eZimbabwe
so ke ungabatshelana abantu abathi imali yadliwa ngohulumende mahlakana nje
uhulumende kazange ayifinyelele lokuyibamba leyo mali njengoba ngikhuluma nje ukuthi imali yathenga imbeda imbeda ise ekusileni nxa sikhangele lapha phansi sibona uhulumende njengoba esebona la ukuthi ibhubhane lesingani liyavungama sibili seliphakama abantu bayaphela la esechitsha esebenza laphana ukuthi awuqede umsebenzi esawuqalisayo wokuthi indawo leyana kumele incedise abantu be-COVID.
Umnumzana Busisa Moyo umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-IM for Bulawayo sixoxe laye ekobulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Asayengele umsebenzi amagoda amele owayengumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukuba uzatholiswa kudala le-Senate mhlaka 18 Nhlolanja icala lokutshotshozela umvukela kwele Melika lokunye. Amagoda amathathu athi uTrump befuna ukuthi batshele idele le-Senate ukuthi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho olwenziwa nyakenye okunqobe khona umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Isibhedlela saseJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebetholakale bele umkhuhlane lo kuzwekazi le-Africa sokubhubhe abafika phose inkulungwane ezilikhulu 88,993. Komanje sike sizwe ezamasiko.
Senhana masiko
wenzi umandla
lova bamkhulu
namasiko
babe lobola
usenzi.
Namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya sikhuluma khona kungeso kusenziwa ngabantu asebedinga umsuzwane lokunye okujiyeneyo ukuthi bazelaphe umkhuhlane we-COVID-19. Siyabona kodwa ukuthi isihlahla lesi abanye abantu basigamula okunye okumangalisayo sokusesatshwa nje ukuthi ngwagcina kuzasonakala.
Ye umsuzwane isihlahla esidane esivele sisetshenziswa nxa kubhubhe umuntu abantu bevela umbeka bawugezwa ngomsuzwane. Yi-sanitization eyayisenziwa izinkomo umuntu engakabekwa ziyayekwa esayeni zithi sezikhitshwa abanye bathathe isikhathikati abanye bathi isikhathi kwakhona isagenama esimhlophe silahlwe ezindleleni indawo yonke kwenze ukuthi abantu babe-sanitized lezinkomo lazo zingabi lo mkhuhlane kusho ukuthi yinto esavela sayifica injalo isenziwa yikho isazelesi siqakathekile kodwa ukuthi basivune ayisikho ukuthi singasiceda yebo kambe lapho esikhona bengasiceda kodwa-ke kufanele bananzelele ukuthi isihlahla esivele sisetshenziswa nephunga nxa kungalamsuzwane abantu bebethatha iphunga lapho elikhona bageze ngephunga konke lokhu izihlahla ezazisenziwa abantu basebephunga ukuyekela nje besenziwa ngama-church isintu nxa sibuyelela uright
Ye singathi kodwa kumele ye kumele besibambe njani isihlahla lesi ukuze singajabalali. Ngoba wena sebesigebha sibini.
Ugebha kakulunganga. Awufanele bakugebhe phela ngoba ngabe kuma ingatsha zaso. Phela kufanele ukuthi basikhena siyahluma. Ugebha kufuneki ngoba sesiqothula ukuthi singaphindiswe khona futhi.
Akubatshela ukuthi kumele basibambe njani isihlahla lesi. Ye.
Ekuxotsheni imikhuhlane. Ngoba sawufica kuvele kunjalo. So ngani kutsha namuhla. Lawa amacawe wona la ayenza ukuthi abantu bageze ingaso yibo asebesivuna yibo abangasigebha basiqothulule. Ngabe kube kufika ilokhu zingatsha zaso bengavuna ukuthi sihlale sizingodo. Sakhumakhuma ezimunyane sisale ukwenzela abanye labo basizuze.
Siyambonga lamhla-ke ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo kona ngale kobulawayo. Ungadilala kusasa, sibongile Ngwenya babo.
Yebo, sibongile.
Sibonge kakhulu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wena, owangusenziwe mani.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zimbapho omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo siloLeo Bold Munende, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Leo, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa ukwanele COVID-19 lokhu liqhubekela phambili likhwela. Njengentathu izindaba ukubona njalo lokho okwenzakalayo elizweni.
Ngabe ngiqhele ukwedlula ama numbers lawa esiwane kwabo ngoba thina asi-chest kangako. Ngabe singabantu aba-chestayo kakhulu. Besiyethuka sonke sesibona kuthiwa iZimbabwe zimbili sokula abantu abayi-10,000 abasebedlulaweni COVID-19. Uhulumende into afize ayini ukuthesta everyone. Njengalokhu asekwenza sithanda kubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic asechesta for free egweru labo sebesenza njalo nasemjala. Suzabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyangisisichesta mahhala.
Awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngenduveko enjani liyenza umsebenzi wenu phansi kohlelo le-lockdown.
Okwakusenzakala ku-lockdown ledlulele eka-March nale esikiyo eka-January. Eka-March besihlangana lenzibo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service providers. Okunye ukuthi ama-journalists kukalutshwane ukuthi kuthiwa kulama-PPE la kukalutshwane ukuthi siwuthole khonoko.
Sikhangela phela-ke indaba leyo ukuthi even kuma-events achiyeneyo liyabe likhona njengentatheli zindaba. For example, kuma-political rallies liyabe likhona kugcwele abantu abaningi. Kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentatheli zindaba lingabanjwa ngalesi gciwane?
Okokuqala, uhulumende wasuspenda amarali ama-political rallies kodwa lokhu esihamba kuma-press conferences. Umongameli engabizela i-press conference vele sihle siye khona. Okwenzakalayo siyazama sibi ukuthi sigqoke ama-face mask simaintaine le abayithi i-social distancing. Kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini laphaya umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe efuna ikhamera yakhe ibe mkhanya. Akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti. Okuthola sosenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lezo abantu bayathi hayi okwe-social distancing kuyala lokho. Ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali. Ikhokho ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hayi sesiza kuma ukubiza intatheli izindaba kuma-press conference. Kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amabishwane sesibona ingatsha zikahulumende sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information. Kodwa okwakhathesi manje sesifuna labo sebe-relaxile. Uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo lo esenzozum oskype bonke labo even i-Facebook iyakwenza.
Hayi, Zulukandaba Leo, sithanda ukuthatha leli thuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesihluke kumangoyi. Lawe mlaleli, siyabonga ngokungena kuhlelo. Silukuqhuba lapha uhlelo lwabatsha. sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection 8 to 9 p.m. zulukandaba khonapha emsakazweni we Studio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumayikobe mthwakazi omuhle zimbapho omuhle bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungathinela kusasa. Zowesikhathi omanje sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje afuna sikhangele udaba lokukholwa ilizwi likaNkulunkulu. Lokhu ngiqhubekela phambili sixoxisana ngamandla akhona elizweni likaNkulunkulu. Singakhangela kuLuke chapter ka 7 iverse nga 8. Owebutho lapho ekhuluma loJesu uthi yena ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho. Ngilamabutho ngaphansi wami. Ngithi kwelinye hamba lihambe. La kwelinye ngithi woza lize. Ngencekwini yami ngithi yenza lokhu ikwenze. Kwathi uJesu ekuzwa lokhu wamangala ngayo leyo mpendulo. Wathe xukwini elalimlandela. Ngithi kini angizange ngifumane ukukholwa okunje lawo Israel. Lapha sithola indaba enduna lamabutho aseRoma. Owayeze kuJesu wathi yena inceku yakhiyagula kodwa wasesithi khuluma kuphela ilizwi inceku yami iyokusila. Nguye sesimfumana lapha echasisa ukuthi indaba wayecabanga ngaleyo ndlela. Wayecabanga ngaleyo ndlela ngoba ngumuntu owayesazi amandla okukhuluma ilizwi. Ilizwi lakhona lilalelwe njalo lilandelwe. Wayesithi yena uyakhuluma kuphela kulabo abangaphansi kwakhe ethi woza ngapha abuye ethi kumbe hamba ngale ahambe. Ukuthi akudinga ngakala ukuthi umbe azamemeze kakhulu azaklabalale ukuze umuntu lo alandele lo mthetho kuthi ukuthi umuntu ozwa lelo lizwi eliyabe likhuluma ngolo owesibutho ngaboni induna yesibutho kuphela kodwa wayebona uhulumende wonke weRoma ababebusa ngaleso sikhathi engemuva kwamazwi akhulume umuntu lo owesibutho kunjalo ke njengelizwi likaNkulunkulu ngathi nasikhuluma ilizwi likaNkulunkulu silikholwa Ilizwi likaNkulunkulu limumethe amandla kaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu nxa liphuma emlonyeni wethu asomazwi kuphela kodwa limumethe amandla awezulu yonke. Kuthi ukuthi lona ilizwi likaNkulunkulu njalo nxa silikhuluma liyamele lifeze lokhu uNkulunkulu athi lingakwenza. Kuthi ukuthi nxa sithandazela singathi umuntu ogulayo sikhuluma ukuthi phila ngegama likaJesu. Nxa thina simthandazela asomazwethu kumbe ukumemeza kwethu kumbe ngiyambona abanye lanxa umuntu ebeka izandla phezu komuntu umuntu azaphosa angane ngamqamula le ntamo ayisikho konke lokho okuncedayo kodwa okuncedayo ukuthi nxa sikhuluma amazwi sithandazela umuntu sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu kumele thina sibe lokholo ukuthi lawo mazwi amumethe amandla kaNkulunkulu njalo ukuthi lawo mazwi nxa thina siwakhulula sithandazela omunye umuntu umbe sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwezinto esifisa ukuthi zenzakale sibe kwazi ukuthi izulu ngokwalo lengilosi zonke zikaNkulunkulu zingawezwa lawo mazithini esiwathandazileyo ziyalandela ukuba kufezeke lokhu esiyabe thina sikucelile kuNkulunkulu mbe sikuthandazela ngakho ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi amazwi esiwakhulumayo asuka elizwini likaNkulunkulu hayikhona engqondweni zethu hayikhona endleleni zethu alamandla amakhulu kakhulu uPaulo wazo wathi yena leli vangeli nxa ngilithumayela angikhulumi inhlakanipho yami angikhulumi ngobuciki kodwa ngikhuluma ilizwi likaNkulunkulu elimumethe amandla akhe
akuyiphethe mfundisi
asithandazenini baba egama likaJesu ngabe umbe kuyini okudinga ngabantu abakho namhlanje empilweni zabo izwi lakho lithi lona nxa thina sithandaza uyasizwa njalo uyasiphendula sesithandazela impilo ke ephuphumayo ebantwaneni bakho bonke abalale lizwi lakho egama likaJesu amen
lolo bekulo lohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli nkumo.
Siyabonga kakhulu Jacques Talan untungameli nkumo. Namhla silomculi olodumo.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya. Ngingumhlabeleli ozalwa kobulawayo eZimbabwe. Kodwa akwakhathi sengihlala eVienna eAustria. Ingoma entsha esanda kuyikhipha ithiwa yona Masiye Phambili. Ngasebenza labahlabeleli abashiyeneyo abasakhulayo abakobulawayo. Abahlabeleli laba ulama spoken word artists nalaba akuthiwa ngama rappers and singers kulo moyo oxide kulo Asaf kulo Cingi kulo Kile Molo kulo Mimi kulo Qeqe Mawisa uVuyo Brown uLady Chawe uLamas uTherry Tembo uNovio Sike Lotus ingoma isihloko sayo sithi Masiye Phambili ingoma ekhuluma ngokungalahli ithemba ensukwini zobunzima singesabi njalo sivusa amakhanda lanxa kunzima kunjani singalahli ithemba ngoba singaba kobulawayo ingoma einspire ngabantu bakobulawayo for ukuba nabantu abalobuntu ngabantu abakwazi ukuzumela kuhle labantu abakwazi abanye abantu. Iyatholakala ku iTunes, iyatholakala ku Amazon, iyatholakala ku Google Play Store. Ngiyathemba liza ikhwabitha ingoma yakhona. Ivideo ikhona ku YouTube under YouTube channel ka Vusa Mkhaya. Ngiyabonga kakhulu wonke umuntu osisekeleyo kuze kufike isikhathi lesi silungisa ingoma. Kulabantu kade besebenza behind the scenes, abantu besebenza studio ushoot ama video, wonke umuntu osebenze engomeni leyi umuntu ozalelwe wakhulela kobulawayo. Abantu abalichumi lambili bonke ngabantu bakobulawayo bekuqakathekile kimi ukuthi ngisebenze labantu bakobulawayo and give back and also inspire laba abasakhulayo ukuthi labo bebekwazi ukusebenza labanye bebambisane labanye ukuze umculo wakithi uthuthuke njalo uye phambili. Ngiyabonga.
The prophetic significance of the name of our cultural capital, Bulawayo. Him who is being killed. Sugaman Sesha Fula. So God, no way to get that. Would you come back to the people of Bakoti? So Chim of the Kent Timpani. So here with Fefe, who never forget it. Over my cover, the man comes down to the Quaka. So come my head down over my Kajanguru. The rain of showers of hope and love has come. Uga Bulawayo, what's into Bulawayo? Utaway in me. What's into Bulawayo? Utaway.
Siyabonga Vusa Mkhaya labaculi bonke abakhumbule kobulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Kuphupha abantu abalithumi lanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Bayakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekusileni Hospital kobulawayo. Kodwa abaphatha imali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisa ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.